Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwaka zomu se ola mugela emoyeni ngolwesi sanu msaka 30 kumavasa 2021 ngwentunga milinku mo enda benize kuseni la msanje kupupe abantu abavili nge COVID-19 eZimbabwe izolo
izanika uhulumende amandla lana ukuthi abantu kabasoze bekwaniseke ukuchodoza uhulumende
inhlanganiso ezizimeleyo zithi uhulumende kumele esule imizamo yakhe yokubumba umthetho wepatriot bill wona ezithi ujonge ukuncindezela uzulu
Kulogu nanzelela lokungathi lokukhonona kwezakhamizi zakobulawayo ngasikhangela indlela indaba yokwakha egodini isikhathi esisithethe
ukwakhiwa kwezitolo zegodini mall kobulawayo kulokhe kungakaqali ngemva kweminyaka edlula emihlanu selokhe lomsebenzi waphiwa inkampani yeterracotta zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela Kupupe abantu abavili nge COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamachumi amane lane 44 belomkhuhlane lo Ugatsha lwezempilakahle luthi inani lasebetholakele bele coronavirus selokhe ifike kuleli likhwelela yakunkulungwane ezingamachumi phose amane 38,235 asebebhubhile sebe inkulungwane elamakhulu edlula amahlanu 1,567 Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane isolo bazinkulungwane ezidlula ezilitshumi lambili 12,750. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose eziyisikhombisa 6,834. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela sebesedlula inkulungwane ezinamakhulu amane 400,771 asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina bazinkulungwane ezinamachumi edlula isikhombisa 76,826 Inhlanganiso esisimeleyo sezixwayise uhulumende ukuthi emise imizamo yakhe yokubumba umthetho wePatriot Bill wona ezithi ujonge ukuncindezela uzulu. Inhlanganiso lezi zibalisa iZimbabwe Human Rights NGO Forum, IZCTU, Media Alliance of Zimbabwe, iZimbabwe Election Support Network, kanye le Women's Coalition of Zimbabwe. Kumbiko eziwethu le izolo, inhlanganiso lezi zisole uhulumende zisithi ufuna ukusebenzisa lumthetho ukuhlukuluza ikakhulu abalwela amalungelo oluntu ngokubabopha mahlayana alubana bethe bakhonona ngokungaphathwa kuhle nguhulumende kumbe ngokwephulwa kwamalungelo kazulu. Uhulumende uphakathi kokubumba lomthetho wona athi uzajezisa labo abakhulumisana labuhulumende bakwamanye amazwe ngenjongo yokungcolisa iZimbabwe. Inhlanganiso lezi zithi umthetho lo wephula amalungelo oluntu kanye lesisekelo sombuso. ngokunjalo zithi akumelanga wethulwe. Sixoxele nobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Japhet Moyo.
Okwesesabisayo ukuthi uhulumende kumbabomthetho yibo asebenza kutsho ukuthi kungaba yikuphi okuthileyo wakukhuluma ngohulumende okungabangela ukuthi bethi wephule umthetho. So kunika ke abomthetho kumbe uhulumende singathi isivanga sokuthi bebo nje abantu kungaba ngabantu abangabe bengajabuleli ukuthi uhulumende uqhuba njani umsebenzi njalo abantu abangakhuluma lobani abangaphandle kwamazwe bekhuluma ngeqiniso okwenzakalayo phakathi kwelizwe siyakwazi sonke ukuthi phakathi kwelizwe sileyo dubo lezempilo izibhedlela kazi sebenzi kakuhle ngaba licala ukuthi usukukhuluma ke ukuthi eZimbabwe abantu bayafa ngokuthi izibhedlela kazisebenze kakuhle ngaba licala njalo ukukhuluma ngaphandle kwelizwe ukuthi odokotela bayala imisebenzi. So siyibona engani patriotic billing endlela ekhulunywa ngayo izanika uhulumende amandla lana ukuthi abantu kabasoze bekwanise ke ukuchodoza uhulumende abantu njalo kwabasoze bekwanise ukukhuluma kumbe ukusola ukuba lensolo abangayikhuluma loba lobani.
Ku-Constitutional Amendment No. 2 abantu bakhononile engalibhili kodwa izano yenelisile ukuyipasisa kulowa house. Okuyinto esingenzeka njalo la ku Patriot Bill ukukhona yini elingakwenza ngalolu daba.
Siyakwazi ukuthi bazasebenzisa amalunga abo eParliament ukuthi bepasise ke umthetho asisela ke singathi opposition iyazakalayo enganqabela ukuthi ke ibhili leli lingabe ngumthetho. So kulula ke ukuthi befumane abazama ukwenza kodwa ke njengehlanganiso ezizimelele zodwa njalo simelele abantu nje abathizele zisebenzi silakho ukuthi nxa ibhilile iza sithathela ilungelo lethu ilungelo lokuexpressa esikufunayo ukukhuluma esikufunayo siza kwanisa ukuya edali sizama ukuchallenge ibhilile ukuthi hayi ibhilile kumbe umthetho lo osukhona ususivaleke umlomo iconstitution yelizwe iyasivumela ke ukuthi abantu beexpress indlela abafuna ngayo njalo abantu bekwanisa ukukhuluma abakubonayo nxa kuyikuthi libhili izaba khona ngendlela abakhuluma ngayo sibone ngani ke izathathela abantu ilungelo labo lokukhuluma njalo lokuexpressa abakufunayo. So kule opportunity ekhona ukuthi abantu bangaya edale constitutional court baye challenge ke ukuthi umthetho lo usuthathele abantu ilungelo labo lokuthi bekwanise ukuze expressa kumbe ukukhuluma okungaba kuyabakhathaza.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele we-ZCTU okungenye inhlanganiso ezethule umbiko zixwayisa uhulumende ukuthi emise imizamo yakhe yokubumba umthetho we-Patriot Bill. Uhulumende usolwa njalo ngemizamo yokuguqula isisekelo sombuso welizwe phansi kwe-Constitutional Amendment Bill No. 2 ngenjongo yokwengeza amandla kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa abebandla leZANU-PF bathi akulalutho olubi ngalokhu. Ukwakhiwa kwezitolo ze-Ekodini Mall koBulawayo kulokhe kungakaqali ngemva kweminyaka edlula emihlanu selokhe lomsebenzi waphiwa inkampani yeTerracotta. umgcinisihlalo wekomiti ebona ngendleko zikamasipala kobulawayo umnumzana Mlandu Ncube utshele iphephandaba lobulembu elesayithi ukuthi lanxa kungelalutho lenkampani esilwenzile kunzima ukuthi ikhansili idinge enye njalo inkampani ngoba lokho kuyabe sokusitsho ukuthi kumele babhadale iterakota imali enengi. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sivindi waqala ngokumbuza ukuthi izakhamisi zithini ngalolu daba.
Well, eqinisweni ukuthi kulokunanzelela lokungathi lokukhonona kwezakhamisi zakoBulawayo nxa sikhangela indlela indaba yokwakha egodini isikhathi esi siyakhumbula indaba liqalisa ukuthi iminyaka isiningi abantu bekhangela ukuthi ngali project iyaqalisa kodwa eqinisweni lanxa kunjalo akutshengisi ukuthi kulesiqhubo esikhulu esenziwayo kwakhena. Esikuzwayo ukuthi kuye kwaba lohlelo komunye umsakazo lapho kwakubizwe umuntu wesithi council, kwabizwa lo muntu oyebhupra owayemele izakhamizi, kwabizwa la yena lo developer ubaba okuthiwa ngumoyo okwakubuzwana ukuthi kanti uhlupho lunga umoyo wokuchasa ukuthi hayi ingxaki ababelazo engalezi ezemuva ngale lezinye zokuthi indawo lezi ababesakakizwa indawo ezazi labanikazi okufanele baqale banegotiate ukuthi bavunyele ukuthi badimolishe bayakhe. Wathembisa ukuthi hayi khathesike bazahamba ngesiqubu. Wathemza njalo ukuthi phose umnyaka usuyaphela iphase yokuqala iyabe isiyenziwe yaphelela. So ke kwesikukhangeleleyo lokho. Unfortunately indawo leyo ivalelwe ngamazenge. Kwesikhathi nxa udlilwe kungananzeli kuhle kodwa ke njoba sinanzele ukuthi indaba liyindaba usubuzile. Lathi sizayilandela ke siyezibukela ngathi amehlo ukuthi kwenzakalani.
Manje ingxaki zona lezo okuthiwa zikhona zingazibangelwa ngezombusazwe na njengoba kwake kwaba le nkulumo phambilini kokuthi kukhuphiwe tenda yokwakha leyo bilidi.
Well, ingxaki ezazibikwa laphana ngolo owayephethe udeveloper umoyo wabika ukuthi okokuqala baba nohlupho lokuthi bewina itenda leyana bebeyinikeza baqhubeke besa futhi labo babengakatshelwa kodwa bagcina sebebala emanyezibhebheni wathi wathi into yokuqala bayinanzele yaba nohlupho. Okunye futhi wasebe ukuthi ingxaki ezikhona yilezi ezokuthi kulama buildings abekhona laphana abanye abantu ama-private buildings so kufanele lawo abe adilizwe ngokunye wabathathela isikhathi ukunegotiata khona kwelezo zinto. So ke kodwa ngendlela abikangalezo ingxaki sezedlule babona ungathi khathi sebezahamba ngesiqubu kodwa nxa sinanzelela kungakhulunywa kule ndawo ngezombusazwe kangako kodwa ke singeke sazibalekela ngoba vele zihlala zikhona lanxa yena engazange aziveze usegcekeni zijala ukuba khona nje lanxa ziyabe zicathile.
Bakhona abakhala ngokuthi isigaba seMatabeleland sikhangela la koBulawayo akuphumeleli okuyaba kufuna ukwenziwa ukufana le la khona lokhu kwakhiwa kwemoto kubangelwa ukuthi kungani isigaba siyabandlululwa. Likubona njani lina khona oku? Ngakuliqiniso na?
Nxa sinanzelela ukuthi ukuncindezelwa kwesigaba njengoba usitsho lokho esiyi-marginalization akula mbuzo kulokho. Eqinisweni siyananzelela sibili ukuthi kusegcekeni ukuthi umganga lo eMandebeleni ongenisa loBulawayo phakathi ngaso siya ekuthuthukiseni kwesigaba lama-projects aqakathekileyo kulokuncindezelwa okuthile uzananzelela into ezingenzakala omnye umganga emashwande kusiyale ngapho kungahambi. Sikhathi esikhuluma kanje iBulawayo lohlupho lwamanzi kodwa kule ndaba ezihambeza water project esile minyaka kukhulunywa ngayo kwenzakala ilutho kwayishangani dem yasibuya layo phakathi kwangathi izathi zukuziza phela iminyaka isidonsa sikwazi eminyaka onisimingaka kodwa kwenzakala ilutho. Konke lokhu kusegcina ukuthi kuncindezelwa idolobha engelamazi ama-investors alibi khona kuyindlela ekwenza bomi sikathola ama-investors.
Umnumzana Ambrose Sivindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi owake wadlalela iqembu leDynamos uyitayi Stanley Chirambadare umiswe emthethwandaba izolo esetheswa icala lokudlwengula umfanyana oleminyaka elitshumi lantathu ayemfundisa umdlalo wenguqu ngenyanga edluleyo. inkundla yeNew Zimbabwe ithi owayengumdlali wecricket olodumo uHeath Streak usexolisile ngemva kokufunyanwa elamacala enkohlakalo kuzehlakalo eziphathelane lalumdlalo. Lokhu kwenza iInternational Cricket Council iyamisa uStreak ukuphatheka kumidlalo yecricket okweminyaka isishiyangalombili. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani kustudio 7. Mina igama lami Wellington Chuma. Ngikhuluma ngisetsholotsho esigabeni sakosiphepha lapha elanini yebhonyongo. Bakithi thina silohlupho olukhulu lwamanzi esigabeni sethu la. Kasila manzi, bakithi sesizamile ukuthi lathi njengabahlali bendawo ngodubo esilalo ngobuhlungu esibuzwayo ukuthi sigogelele imali yokuthi sithole loba umgodi ukuthi sithole ukuthi sigebhe umgodi. So sesizamile, sesidingile osaveya basisaveyela sababhadala. Khathesi sesisilela ezimalini lapha ekutheni sithole udlila. Imali esesilayo esikhwameni isihafu yayena leyo eyachajwa ngudlila. Sokunzima ukuba siqhubekele phambili. Bakithi sicela ukuthi lisincedise xa kungabe kukhona inhlanganiso ezingasincedisa kulolu hlupho esesilalo ngomzamo wethu lo osesiwuzamile. Ukuthi bakithi sicela ukuthi lisincedise. Isincedise siyacela bakithi, sihluphekile kakhulu ngamanzi esigabeni sethu. Asilamanzi, sinje sinatha emachibini, amachibi angkhona lawo ayaphela futhi amanzi, izifuyo kazilamanzi. Hayi bakithi, hayi bo, siyacela, siyacela bakithi, siyacela usizo ukuthi xa lingasihlanganisa lenhlanganiso ezingabe zingasincedisa. Hayi, singasizakala bo. Besilomgodi, umgodi wangkhona nalo umdala lokhu wakugejwa ngesikhathi samalekuzeni erodisha. Manje umgodi wangkhona vele lawo suthile amanzi bakithi. Hayi bo, sihluphekile, sihluphekile bo, sihluphekile, silodubo, sihluphekile. Asikwazi sokuthi lokuthi singayenza njani. Sicela lisincedise bo, siyabonga.
Salibonani balaleli beStudio 7 kanye labasakazi beStudio 7. Bakithi, asinanzeleleni ama-political party nalawa alokhu evulwa, ikakhulu yona le evuliweyo etweni izogxila ebantwini wasesiNdebeleni. Sizinanzelele zinalezo zinto, intshikatshika yezanu ezizama ukudiliva ama-party eyabona ekhona. Umuntu mezothi yena sevula yakhe eyizomela abantu beMathebeleni, but angithi ikhona Thokazi Republic Party nansiyana nezaphu nayikhona ilokhu isaphila nayizaphu isangamela abantu kahle. So lokhu nje osokuthiwa khona ye siyavula, siyavula likunanzeleli abantu bezanu ababathengileyo asebefuna ukuthi bezohlukanisa amavoti eMathebeleni. Abanye bevotela bona, abanye bevotela umthwakazi, abanye bevotela izaphu. Bona izanu besala belokhu bebambeni bephumelela ukhetho. Singavumini, singavumini. Akangeni kumthokazi umefuna khona lokho, akangeni nakuzaphu umefuna khona lokho. Bengabubuya bezodlala abantu bethengwe izanu bezohlukanisa abantu lamavoti abo.
Linjani, linjani, linjani lonke balaleli bakaStudio 7 lana elisiphathele uhlelo lukaStudio 7. Yebo, mina ngiyendabeni le ekamunzora ukuthi imali uyayazi. Leli liqiniso leli, ayisikho ukuthi ngamanga ngoba sahamba sibili kuhle kuCongress eHarare. Kukhanya ngani laphana kwakungani kulama-apartheid 2. Kule phathe igcwaliselwe ukudla, besidla abantu besidla mnandi thina abanye sibulawa yindlala. Njalo babekulanda abantu lwana bekutshela ukuthi mkhona nxa ungavotela uMnonzora thina sakunika i-$20 yesidola. So imali leyo yayivelela ngaphi? Lapho yayivelela khona. Mina iyavumelana lakho lokhu, lingatshayi indlela ifihle emthini. Thina bahawu kula lapha sacela futhi singangena ngasavota thina sasimele sithi votele uThokozani kwakhanya abantu bengena kuphela kungeniswa abantu bakaNomzora bodwa njalo futhi mina njengami mina umuntu wesindebeleni ngahamba eCongress laphana ngazibona ukubana mina ndebele vela ngisimuntu ebantwini basesishoneni ende ngafunda okuningi ende ngafunda nanamhlanje ngigcwele enhlizweni yami ngibuhlungu ngabona ukuthi umuntu esindebeleni vele useless noba singaze sikhulume sithini vele lapho ngiyalitshela iqiniso linamandebele vele alisoze likwane emahlonini noba lingaze likifeli lize lenzeni akulato ningayenza nizashaya ningaphansi lisemsileni kokuphela kuze kube nini.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umthethwandaba we-Supreme Court kwele Malawi usunqume ukuthi isigwebo sogodo kumele sesulwe ngoba sephula umthetho walelo lizwe. Sokulokwesaba okukhulu esigodlweni seNigeria iAbuja ngemva kwembiko ethi abahlamuki beqembu leBoko Haram sebehludune idolobho leKaure lona eliduzane lalesi sigodlo. Sikhangele udaba oluphathelane leMelika. USenator Tim Scott onguye yedwa usenator onsundu kubandla eliphikisayo elama-Republicans uchiye iningi likhuza umhlola ngolwesithathu ngemva kokwethula amazwi athi akula kubandlululwa kwabantu ngemihlobo i-racism eMelika. USkoti ubekhuluma emele ibandla lakhe ephikisa amazwi kamongameli Joe Biden awethule edalele Congress. UBiden uthe uhulumende wakhe wenza konke akwenelisayo ukuqeda ubandlululo kanye lokubulawa mahlayana kwabantu abamnyama ngamapholisa. Uthe njalo kunenge asekufezile kusukela engena embusweni kunsuku ezilikhulu ezedluleyo okugoqela ukulwisana le-COVID-19 kanye lokusungula imisebenzi. Kodwa uScott usolile umbuso kaBiden wathi eMelika kulabandlululo lanxa nje ethe yena njengomuntu omnyama uhlala ebizwa ngamagama obandlululo ngabebandla likaBiden. Abaningi basele bezibuza ukuthi utshoni kahle kahle njengoba esithi akulabandlululo eMelika. Sixoxile ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringai saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngamazwi kaBiden.
Uthishise indaba yokuthi abantu abamnyama lama-minorities amaningi they have suffered for too long. So okwakathesi sokumele iAmerika izikhangele etafuleni ithi yona it has to be fair and just for everybody. Ngendaba ze police reform, le criminal justice reform. So khonoko siyakubona ukuthi kuyabongeka kodwa abantu abaningi bese bekhathele ngendaba zamapholisa.
Umbiko kaScott wona ubone njani uzwe njani?
Into esingayitsho ikuthi uMr. Scott ngiyabona mangibhekisisa kahle bam-appointa as a replacement senator. So kathesi sokuhanjwa kumavoti kumele laye akhulume into eyenza ukuthi abantu bama-Republicans labantu abelungu abalapha who are the majority ukuthi bamsupporte ukuthi for re-election. So into azikhulumayo sithi abavumelani le lokuyenza kwa President Biden. Sibona thinga singakhangela ama statistics okakathesi Ama Republicans, they are 68% jointly approving the infrastructure bill every year you got tested. 78% as one year for feeling better over the country is going in the right direction. As one with Ama Republicans, a representative of Nomzana Scott, Nantua Sebe Peleleng Ama Ideas, Ngoba running on racism, the division, I want to say it in you.
USkoti uthi akula kubandlululwa kwabantu ngemihlobo eMelika njalo uthi akuqondanga ukuthi abantu balwise ubandlululo ngobandlululo. Ungathini ngalawo mazwi?
Yeah, lokho akukushoyo ukuthi it's bad to challenge it, discrimination with another form of discrimination. Angikwazi ukuthi yena ushoni ngoba ma abantu bekhuluma nge-Black Lives Matter bakhuluma ukuthi abantu abamnyama labo baqakathekile elizweni leli. So ma uNumzana Scott ekhuluma esithi i-Black Lives Matter is representing another form of discrimination, hayi asazwisisi ukuthi uhamba njani ngoba sibona amapholisa lokhu ebulala abantu abamnyama. Ungahamba lawo emabhanga lapha ungumuntu omnyama, ama statistics akhuluma esithi abantu abamnyama balama red line statistics ukuthi ama bank you get higher interest, lower loans, and all the other economic factors against abantu abamnyama. So over Mr. Tim Scott Loko, ngibona ngathi he's trying to ukukhuluma le base yama Republicans abantu abelungu who he is hoping to vote for him in the next coming election.
UMnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusazwe. Kwezemidlalo, iqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni wecricket lizadibana lelePakistan emdlalweni wakuqala wohlobo lwetest lingelabo abanye abadlali balo abathenjiweyo. Kubika uJoseph Njanji.
Ukapteni weqembu leZimbabwe uSean Williams ngomunye wabadlali abalimeleyo abangasiyo ngxenye yeqembu elingqikilana leqembu lePakistan emdlalweni oqale namhla enkundleni yeHarare Sports Club esikodlweni yeHarare. Ekhuluma ngesikhathi iqembu leZimbabwe lisenza amalungiselelo alo, Williams uthe kulomehluko omkhulu phakathi kwemidlalo abakade beyidlala ensukwini ezedluleyo leqembu lePakistan eyohlobo lwe-2020 kanye lemidlalo yohlobo lwe-test, ngoba emdlalweni we-test kumele abadlali badle amathambo engqondo. Imidlalo edlalwa phakathi kwensuku ezimbalwa inzima kakhulu emzimbeni kanye lasengqondweni, ifana nje lempi eqhubeka engqondweni yakho hatshi enkundleni kuphela kodwa nangaphandle kwenkundla. Kuqakathekile-ke ukuba ingqondo ibe esesimeni esihle kuze konke kuhambe ngendlela enkundleni.
UWilliams ulimele isandla ngesikhathi iqembu leZimbabwe lidlala lele Pakistan kumncintiswano we-2020. Omunye njalo umdlali othenjiweyo ongekhoyo nguSikhanda Raza, yena ophethwe ngumkhuhlane wamathambo. Intatheli zindaba yezemidlalo uDumi Praise Dlakama uthi iqembu leZimbabwe lilokuzethemba ngemva kokuba libe ngutshikilobhanqa 1-1 lele-Afghanistan kumidlalo yohlobo lwe-test ngenyanga yedluleyo.
Iqembu elandlala khona ngale-Afghanistan lalingela abadlali abathenjwe iZimbabwe bafana noBrandon Taylor, yena osephendukile njalo uzabe ekhangelele ukuthi akhokhelele phambili kuBeijing. Kuthi-ke lawa kudomestic cricket sibonile kudlala imidlalo lapha e-test cricket-ke kulogan cup lapho iqembu ele-Southern Rocks elinqobe khona njalo sibone umdlalo wabo owachaya ama-runs amaningi uRoy Khaya laye ungenile eqenjini leZimbabwe, sibone ukuthi uzenza kanjani-ke.
UKhaya ngomunye wabadlali abahlanu ababiziwe kwakuqala kuqembu elimela ilizwe kumidlalo yohlobo lwe-test. Abanye ngabathi uLuke Jongwe, uRichard Ngarava, uMilton Shumba kanye loTanaka Chivanga. Umdlalo wakuqala uhlobo lwe-test phakathi kweqembu leZimbabwe lele-Pakistan uqale namhla zingamashumi amabili lathoba munomunye njalo uhlelo yokuba ufike emaphethelweni mhlazi intathu kunyanga kankwenkwezi. Owesibili wona uhlelo yokuba uqale mhlazi isikhombisa kunyanga kankwenkwezi usiyafika emaphethelweni mhlazi ilitshumi lanye kunyanga kankwenkwezi. Njalo ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
ziphethe ezekuseni ngokukhangela ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi uhulumente kumele esule imizamo yakhe yokubumba umthetho we-Patriot Bill wona ezithi ujonge ukuncindezela uZulu. Ukwakhiwa kwezitolo zeGodini Mall koBulawayo kulokhe kungakaqali ngemva kweminyaka edlula emihlanu selokhe lomsebenzi waphiwa inkampani yeTerracotta. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.